Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na msakazweni wa Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 31 Ntulikazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligciwane le coronavirus ngesikhathi inani labatholakale belegciwane leli seliqanise ledlula inkulungwane ezintathu 3092. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlay.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali ngumphathi intambo wezempilakahle uDokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engene endlini ezama ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebesabelele ngezindawo bebaleka ezindlini kulandela kankaso ukubabopha phambilini kombhikitho okhangelelwe ukwenziwa lamhlanje.
Hayi lapha esikhona hayi kuthule. Abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya utena 823. So 3 bengajaba basebe emakhaya abo.
Umongameli Emerson Mnangagwa useveze ukuba obe ngumphathi intambo wezokulima. Umnumzana Parents Shiri ophiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lanxa abanye bebecabangela ukuthi ubulewe yitshefu.
Zobvira kuti andizi kuti ndokupi asi akabatiwa le-COVID.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligciwane le-coronavirus ngesikhathi inani labatholakale legciwane leli seliqanise ledlula inkulungwane ezintathu 3092 elizweni. Lolu gatsha luthi inani leli ngelabantu ababhubhe kusukela mhlazi ku-13 kusiyafika mhlaka 20 Ntulikazi. Abalichumi lanye ngabe Harare kuthi oyedwa ngowe Midlands. Ababili kuphela ababhubhileyo ngabesifazane kuthi abanye laba ngabesilisa. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali kahulumende ngumphathi intambo wezempilakahle uDokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe eMahajula ngemva kokuba amapholisa engene endlini yakhe emdinga. Amapholisa abethethe udade wabo kaMathuthu labazukulu ababili besithi nxa uMathuthu engazivezanga kabayi kubakhulula. Kodwa kuthe kusiyatshona ilanga bakhulula udade wabo kwasala umzukulu oyedwa ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. UMathuthu nguye owaqala ngodaba lwenkampani yokuzibazela ethiwa Drugs eyaphiwa amadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha $60 million ukuthenga impahla yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus. UMathuthu utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi amapholisa athi athole ama-mask amabili alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke esihlalweni. Lamagwaliba alemfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa uMathuthu uthi isimanga ukuthi kazake abe lakhonoku abathi bakuthole emzini wakhe. Umoyo othiwa ngumzukulu kamongameli Emerson Mnangagwa waxotshwa umsebenzi. Kunjalo nje abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebesabalele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikijo okhangelelwe lamhlanje. Izolo amasotsha lamapholisa abesevele eqale ukutshaya abantu emadolobheni atshiyeneyo abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bebabuyisela emakhaya. Lokhu sikudaba olufanayo inengi lezakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland lithi lanxa lizwile ngokutshengisela ukukhangelelwe ukuxutshwa namhlanje liyesaba ukwenza lokhu ngoba ukuchaywa lokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi akukapheli engqondweni zabanengi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Moven Ngwenya, isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ye, lapha ngikhona mina, hayi bekukhulunywa u31 ebedinga abanye sebeze belahleka regarding ukuthi kukusasa. Hayi lapha esikhona hayi kuthule, abantu bahamba nje mamangala nje i-lockdown yona le yabuya kutena 8 to 3. So 3 bengajaba basebe emakhaya abo, akula kunyakazela okukhona. Indawo yakithi le ngesikhathi segugurawundi sibile abantu batshaywa. So wona lona umoya lokukhona umuntu engathi ah wena ungangena kulezi uyatshaywa. Bayesaba abantu bakithi angeke ukhulume kona vele uphuma uwedwa ukuthi gugurugugur uyatshengisela ukhona vele usenza ngoba usuke lenhloni uwedwa uthi wena vele kuzatshintshani ukhona ngapha. Kungcono kumbe usiyarari usiye steadhouse usiyaphwala leyo ncwadi kodwa ngapha ekhaya akudla ungakwenza. Abantu kebele kwesaba khona ukuyana akuphumanga ezinhliziyweni zabadala kakhulu ngoba abantwana kabazi lutho sibi bangadwa wena thina sakubonayo lonelo gama lokhe liphi.
Emadolobheni abantu bebebuyiselwa emuva ungathi khona ngapho like labona yini ukwanda kwamapholisa kumbe amasotsha kukanti uhlupho lolu luyafana yini laselubhane esenta.
Hayi lapha akula hlupho thina kahle kahle i-roadblock yethu bathi basenta elubhane hayi kwabo ngalali for ukhona siyaphakathi lakho badinga lezo zincwadi abazifunayo ezamasobhuku labo ba njengendlela ukuthi kusemakhaya abakabe siyaezitolo ezinkulu sisiyafuna ukudla yikho kuphela uhlupho hhayi akule kulula akufani edrobheni lakobulawayo sikuzwe khona abanye befona bethi hayi sebejayisezwe sezindlini umuma wakhona kawusabavumeli kubana bebe phandle.
Kodwa abantu bahlezi njani khona ngapho elubhane balubona yini udubo olubonwa ngabaningi kwezempila kahle kwe-COVID-19 ukuswelakala kokudla bathola yini okulutshwana kuhulumente sikhangela wonke umuntu nje lo bengwe-MDC kumbe ZANU-PF.
Ukudla kakukho abantu badinga ngendlela zokhe ngoba ukudla kakukho singasikhuluma nge-social welfare ngibone ngani inyanga isiphela sokuzokuphela kwesibili nokuthi kungayithola ngapha iripoti yakhona ukuthi hayi ukudla kukhona kumbe kakukho. Indlala-ke ikhona njengoba sayimemezela angazi kumbe ngakhuluma ngoba i-ward 19 yiyo ngani ilo mnyama sisizwe kwesimelawo xa kuthi kungazwakala sikungokudla hayi abantu bathwele nzima ngokudla kithi kodwa hayi i-lockdown hayi abantu bakhala besemakhaya ogqomotula la manzi endlala nenkomo kundalo kubuya kube le-lockdown yonaleki kodwa hayi abantu bazihlalele emakhaya abaphithizeli akula njosi yokhuluma ukuthi naye mina kusasa ngizayenza lokhu abantu basemakhaya bazidulele zwi.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi sedaluka elubhane ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le elubhane. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo uveze ukuthi obengumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. UShiri uphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe njalo uzabekwa lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre. Umtshayeli kaShiri layo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukwana esanda kwedlula. Umnangagwa utshele abantu kade besesililweni endlini kaShiri ukuthi uzabekwa lamhlanje e-Heroes Acre kulandelwa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa yi-World Health Organization okutsho ukuthi kuzakuba kulabantu abalutshwana abazavunyelwa ukuya emngcwabeni lo. Abanye kubandla lezivano PF bebesithi uShiri wafakelwa itshefu ekudleni kulandela ungezwani okubikwa sekuqhamuke kunkokheli yebandla lezivano PF. Umnanga kwangokwakhe wake wagula esemhlanganweni webandla eGwanda wathi ufakelwe itshefu ngesikhathi sombuso kamongameli Robert Mugabe. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana kumbiko wawethule enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe umngcwabo uzaqala ngehola lechumi lambili emini uphele ngehola lesibili. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Atila kuziva nokuti paakashaya panga pasati pabuda marizalts okuti ane chirwere chacho here chamazuvano kana kuti ahana. Saka mazasi ndazouya aya. Zobvira kuti handizi kuti ndokupi asi akabatiwa neCovid. Ndozvinotaura ipai. Saka maprocedure World Health Organization ndiyo ototevedza somurayiro.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma esililweni sikamnumzana Parents Shiri owayengumphathi ntambo wezokulima izolo. Lanxa umongameli Mnangagwa esithi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu abanye kakhulu esigabeni seMathebeleland laseMidlands bathi bayajabula ngokubhubha kukaShiri ngoba nguye owayekhokhela umbhuqazwe weGugurawundi wona owabulalisa abantu abaningi kuzabelo zombili. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi njengoba sokufe isiphathamandla sikahulumende ngeCovid-19 singabona yini uhulumende eqinisa imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane.
Akula kuqinisa ngemizamo yokulwisana nalo umkhuhlane weCovid-19 iCoronavirus uhulumende kaMnangagwa angawenza ngoba eqinisweni abalayo leyo mali yokuthi balwise lesisifo. Bengelayo leyo mali kunjalo eyinye le kade bethe bayithola ivela kuhlanganiso zomhlaba ze-United Nations. Sibonile sonke abakwenzileyo bayithethe bahle baqalisa ukuyilutha bayitshontsha bayiqeda. Sikhuluma ngabantu abangela ngitsho le mali yokuthi bazikhambise ezibhedlela khona phana elizweni. Nangu phela uParents Fury nxa sizwa amahungahunga bathi bona abasiki bebunda ugulile wazama ukuzigijimisa ezibhedlela waswela uze wafe ngumuntu ogijimela ukuthi ayedinga ukuthi umbe amaChina angamnceda yini ngoba esephelelwe. Eqinisweni angiboni bengabantu abangenza imizamo etshintshileyo kulale ekuvele kade kukhona ngoba eqinisweni kunje abalayo imali le yokuthi bancedise uzulu wonke lo ngezindlela ngathi abala capacity. Angiboni kutshintsha lutho. Ngibona nje ukuthi uMnangagwa ngakusebenzisa khonoku njengendlela yokuzama ukuvalela amalungelo kaZulu ngoba siyakwazi phela emalangeni la abantu kade bekhuluma ngokuthi kubafuna ukubhikisha. Wahle wathi yena no iCorona isiqalile futhi isikhuphukile usevalela abantu ukuthi baphume wafaka ama lockdowns wafaka ama conditions.
Ukudlula kwakhe uShiri ubona kuchiya ngapi ukudlephana ukukhanyaso kukhona kubandla lezano PF ngoba sizwe iPolitbureau isithi akhona amalunga alelibandla azama ukugenqula uMnangagwa afake uChiwenga esikhundleni sakhe.
Ukudlephana kuzana uPF okokuqala kufanele sibe kwazi ube kuvele kukhona njalo siyakwazi ukuthi buke kwaba lesikhathi laba abavela ehlangothini lwebutho oShiri osibusiso moyo labo Chiwenga laba abanye abasuke ehlangothini lwebutho beza ngapha kwezombusazwe kuke kwaba lesikhathi kuke kwathiwa bese betshaywa ngamapoison iningi lawo bagula nangana lo Chiwenga size sambona esiya kuwe vuka eseChina. Eqinisweni ukuthi uthuthuva lolu vele belukhona akungeke kusimangalise futhi abasekeli bakaShiri nxa bezavuka namhla besithi kwabona ngalo Shiri ufakelwe iJFU emdlileyo. Kungenzeka njalo futhi njengoba ngikhulumile ngaphambilini asingakulibali ukuthi uMnangagwa ukhuluma konke lokhu ngenxa yokuthi la uyakwazi ukuthi sokulokukhonona okuthize phakathi kwebandla lakhe ngesilungu singathi phecelezi yi-preemptive move ayenzileyo ukuthi azame ukuthi ahlabe ngumuntu okhanya ngani yena unika uZulu wonke nje information masinya masinya kwezo ukuthi amakhunga khunga lawo ahlaqedelane lawo kodwa kuyikuthi kukhona futhi okungabe ekufihla phela amajuba kapho nguphapha nje kungela lutho lwethu sile kungabe kukhona ukukhona nkomo ngoba sikhuluma ngababulali laba uShiri yena lwane sikhuluma ngaye ube ngumbulali engumphangi sikhuluma ngesikliwi esingaphezulu kwazo zonke indlela esingazisebenzisa ukuthi simchaze ukuthi ube ngumuntu onjani ngobubi bakhe la ngezenzo zakhe ezimbi
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwele Dubai siphinde saxoxa lo mkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust iPIST yona elwela ilungelo labantu abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
ngehlebezulu isizwe sikamthwakazi sididekile ngoba uParence Shiri kasekho ukudideka kwabo ayisiki ukuthi bakhala izililo mbe ba yathandaza ukuthi umoya wakhe uyephumula bakudidekile ngenxa yokuthi njengoba sebephongufa bonke abantu ababephatheke kugugurawundi siza qeda njani uhlupho lwegugurawundi ngoba umgabe laye kasekho labanye ababemncedisa begongoda abantu besindebeleni labe-Midlands labantu bezaphu lokhe besifa one by one uParence Shiri nguye wayengukhomanda wegugurawundi njengoba lokho kukhulunywa kuthiwa kukhulunywe ngegugurawundi thina abanye esingama-victims esabulawela izihlobo labantwana sasithembe ukuthi kwelinye ilanga abantu laba baza kuyathoniswa emthethwandaba bazikhulumele ukuthi babekwenza ngenxayani bazaxolisa uma befuna ukuxolisa abantu bakhulumisane umlotha yikho ke njengoba lokho besifa udaba lolu lungakaqedwa kuzabanjwa njani kusasa thina be Post Independent Survival Trust sithi kuyasihlupha ngoba uhambo lokhelu lukhona umsebenzi lokumnengi ukuthi abantu bazisisise ukuthi babulawelwani ngegugurawundi
lo ke bekungumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ngamafitshane elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi amalokithi asebhahe igcikwane lecoronavirus asengamachumi amabili lanhlanu 25 amalokithi la akhokhelayo yiCountry Park lePhumula ezilabantu abangamachumi ayisithiyagalolunye 90 abalegcikwane leli kuthi inkulumane 27 Magwegwe 28 loBhengula 29 lamanye iphephandaba leHerald lithi amapholisa athi asethole ubufakazi bokuthi kulenhlanganiso zabamanye amazwe ezisebenzelana labeZimbabwe abaxoxa ukutshengisela ngokuthisa indawo ezithiyeneyo zelizwe lamhlanje. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi baka Studio 7 kunye nabalaleli. Into lento yenza iZanu-PF lethu nasiyijabuleli yona into yenza iZanu-PF. Mina nami bizo ngihlonipha sekutwana kwakadeyisi njengamanje. Into yenza iZanu-PF le kasihluli khonokho okukhulunywa ngugawulelo. Ugawulo ukhuluma kwabugebengu ukuthi yena swadliswa kuZanu-PF wadla wakwana wasutha. Uyamazi indoda edliswe leyazi indoda edliswe ingavele idle kayisavumi lutho noma ungayitshelani ukuthi umfazi wakho uyenze so uyenze so kavumi ngoba vele swadla sutintezo zogawule bahawule elizweni leZimbabwe bahawula kodwa ababhizi ngeZANU-PF bawumelele kuZANU-PF ukuthi kuyini abakutholayo kungcono kubona abantu babantwana bafunda kuziphi izikolo bathenga kuziphi izitolo kanti bona baphila ngaphi bathatha imali bayithatha kwapha amabhenki lapho kule mali khona bekhanya besala kangaka ngokuganga okungaka abakwenzayo
sanibonani kustudio 7 ye bakhulumayo ngogogumama ngisegoli kodwa ngizale Plumtree bantu bakastudio 7 liyacela ukuthi sikhulume imibono yethu kodwa kalikhiphi angazi lifuna imibono enjani ye angazi lifuna imibono enjani lakhuza lathi akufuneki ihlamba akusela mntu okhuluma ngehlamba mina wami 2 aliwakhiphi ama audio angazi lifuna enjani kumbe lifuna kube labantu abakhulumayo angazi ngobani njalo ake lifake imibono yethu lathi zwakale lapho sisola khona sisola kale ye ngoba liyayifuna imibono licele lisinike number kodwa alikufaki alikufaki iZimbabwe ayikho right sonke isikhathi nje angazi mina mangabuza ukuthi kuyini vele ukusijabulisayo kuseZimbabwe akula manzi kakula mota kakula ezihambayo kahle magetsi kakula ukuhambayo kudla kuvele kwamanye amazwe kuda esasekudura hayi khona hayi nake ngicela like lizame nje ukuthi ama-audio ethu esabesifake imibono kahle kahle lifake siyilalele siyihle
njani balandeli bestudio 7 hayi ubaba loyahlupha lo mnangagomane kaphume kwathathi masibheke kuphuma umgabe sasithi mebhe kuzoluma mebhe sokuzolunga manje hayi kunzima lokho lizwelela nyekela falalunga iZANU-PF mayiphume mayiphume kuphathe enye iphathi sikhathele ngombuso weZANU-PF le imigaqo ifile kithi manje amabhasi ezihamba eceleni kwemigwaqo gwaqo ibolile kithi letholotho lekunzima ngabe kuthiwa mnankakwalayo lesifiso ngayihambele endaweni zakithi le ibone kule kumotshakele kakhulu akaphume ayiphume iZANU-PF kungene enye iphathi imebhe ngasilungisela impilakahle lathi umbuso asiwazi umbuso ongcono sowubonela kwamanye amazwe freedom lokhu esazalwa 1983 noma kuyenziwa independence akubonakala independence yani iZANU-PF iphume iZANU-PF must go
siyatshona basakazi bakastudio 7 thina silokuthokoza ukuthi uShiri laye uze wafika emangcwabeni sasicabanga ukuthi njengoba ngublack jesus kazozaphuma umphefumulo thina abantu bemathebheleni ndisibile hhayi siyacelebrate ukuthi unkulunkulu uze waya ngasifudlana ukuthi ngabonke abayenza umguqazwe lo bebulala abantu bakithi bemathebheleni bagijime unkulunkulu ababambe masinyane besheshe sibili belandelane ngobuningi bayo ingozi yokubulala abantu bakithi babambe shuma bephele ngamandla wasihawulisa lo muntu emathebheleleni ndila namhlanje abantwana banamabhesi ngenxa yakhe lezi kula kula mfundo sengathi ingozi yona leyo kuba qede esishoneni abantu bakithi bangavuka phansi bebaqede amandla yabona
ye msakazi westudio 7 labonke abalaleli beZimbabwe nangudawu sibanda laphana siyabonga kakhulu inkosi thathile eyiwephayo phumule ubaba uShiri sikhaya kunyele imuli yakhe kodwa njalo kwezihambile sizwa kuthiwa ube nesandla kuground siyazi ube nesandla ukuthi sizwa ube nesandla so sibe sesicela lo omunye wakho oseleyo ongumongameli wethu esangivotelayo umnangagwa lowathola umbuso wavotelwa ukuthi aluba uyangenela ku-TV ekhulume loba mayangenele sekhulume nge-unit J 22 December ukuthi okwakusenza bebulala abantu kuyini ngoba indaba yangikhona inde kakhulu kususela 1984 bebulala abantu kuze kuyofika ngo-1987 lapho unkomo wenza i-unit lezanu so ngasize uba mnangagwa esitshela ukuthi ama-minutes abo uma besiyahlala noRobert Mkabe babesithini ngeviki babethi babuleleni babevuna inhlanzi babequma ilizwe babethi bayenzani babequma ilizwe kwakuyinjabulo kibo babethini ma behlangana bebuyabulala abantu emathebeleleni siyabonga
njani lonke kustudio 7 labasakazi bethu no hayi siyabonga kakhulu indaba elizihlisela zona ongathi abantu bengatoyitoya ngamandla langamkhuhlane ukhona abatoyitoya ngoba igavumenti ebusayo ingumkhuhlane la macala kahanjiswa ngendlela amacala wonke ahamba ngentando kakamende obusana so ngona abantu betshengisele noba kulomkhuhlane bengabi lendaba vele umkhuhlane uhlela ukhona futhi umkhuhlane wabo bengalindi ukuthi uqala uphele uyaphela uphelani ngilawupheli abantu abangena ezitaladini betoyitoye kakhulu ngamandla aphuma uhulumende lo ngoba labantwana abancane sebeze befisa ukufundela ukuba amapholisa wabazi ma ulipholisa uyauthola imali ebantwini uyawuqinisa imoto ubuzilaisensi nobilaisensi ikhona suthola imali so umsebenzi osufunwa ngabantwana obusela amapholisa namasosha konke ngamasela so uhulumende lo ngeyi-31 ngaphume
siyazi mina ngithi mandebele elimela amashona liyehluleka amashona asiceda sonke amandebele abulala okhulu asilabo okhulu asilabo baba ngendaba zenu phezu kwalokho liyabamela amashona mandebele angazi ukuthi liholani okukhulu lidlani liyangehlula angikwazi ukuthi lithembeni kumbe lidlalayo umnangagwa lamashona akhe
emadoda udr mavaza uyazizwa into oyikhulumayo khuluma ngamandebele kabuhlungu kangaka abantu abaphelayo utshoni ngasitsho njalo wavele yena mthetho wakhe wazala ngawuphi umnyaka sinngowa-8 ongaziyo into eyenzakalayo sifle wo hayi hayi bangaqali ukuthi basixayisa ukusihlokoza bekhuluma kabuhlungu kangaka
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Oyelilunga ledale le-Senate kubandla lama-Democrats umnumzana John Lewis oyelwela ilungelo labensundu uze wabekwa izolo edolobheni le-Georgia. Abake baba ngabomongameli bele Melika abathathu abomnumzana George Bush, Bill Clinton lo Barack Obama bebesesililweni sakhe ongayanga ngumongameli Donald Trump. Lokhu kwenzakala umongameli Trump esithi ukhetho kumele ludluliselwe phambili ngoba kule gcikwane le-coronavirus elingabangela ukuthi abantu bengayivota. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Sokusondele sibili kodwa laba izingcetshi bathi hayi uBiden uyakhokhela khokhela sibili ngemiklomelo embili esingathi yi-2 digits kuthiwa-ke umnumzana Donald Trump uthakazelelo lwakhe ebantwini luyalusiwa luphela abantu sebekhathala ngaye abaningi kodwa kasazi-ke ukuthi kuzozala nkomona akasekwazi sibili sizakhangela sibili sixwaye ukuthi abantu bangaphuma bayevota yikho kungenza umehluko ukuthi kuza kuma njani.
Umnumzana Joe Biden uthi yena uzazisa kuviki ezayo ukuthi uzakhetha bani uzaba ngumsekeli wakhe. Sizwa kuthiwa uthi uzakhetha onsundu njalo engumuntu wesifazane. Wena ubona engakhetha bani ongenza ukubana umkhankaso wakhe uqine ukwenzela ukuthi banqobe umongameli Trump?
Ya, uBiden lapha kulelo khetho olukhona edinga umsekeli wakhe obathi running mate ukhanya kulobunzima kuzaba lobunzima sibili ukuthi aze afake ukuthi yena usethe ungqe kulowo muntu amfunayo kodwa njengoba uthile ukuthi kukhanya uzadinga owesifazane onsundu laba abayibo abalidayo abakhanya bekhangelelwe oqala ngukamala Harris we-California kanye abona wayenguwe owezemthetho e-California then kube sekuba labo Susan Rice owayekulokhuzen kweze-foreign affairs kubo-Obama kube sekusiba labo lo mama e-Atlanta lo mayor ye baningi sibili bambalwa kodwa-ke mna ngibona ukamala Harris lapha nguye ozathatha isihlalo ngoye sibili ongak yenza izinto zihambe futhi sitsho ukuthi uBiden owenza khetha umuntu onsundu ukuthi abantu abansundu yibo abamengenisileyo kule power. UBiden wayevele esengasela power wayesedliwe sibili kulelo khetho.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe sihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Umhleli wephephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali umphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engenile efuna ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebebasabelele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini ngombhikitsho okhangelelwe namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.